sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 5 kuNtulikazi 2022 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje ugatsha lukahulumende olubona ngezamafutha ezimota solukhweze intengo yephetulo ledizili.
Just hope ukuthi kuzaqhubeka kunjalo abantu besiza for workshopping. But akula nto engapheliyo, umqanduza adlula, sibakhangelele izivakathi zethu abe-domestic tourism, labavela ngaphandle kwelizwe, labavela kwamanye amadorobhu ukuthi babuye bazasivakatshela njalo.
IZimbabwe Tourism Authority ithi ukwethekelelwa kwelizwe obesokwehlile sokuqalisile ukuthuthuka.
Khangelele ababukisile sivakatshi eziningi kakhulu ukuthi zize kuthi gwaqa kulona le dorobhu mzomkhulu wakoBulawayo. Lokhu nje kuqakathekisa ekutheni kuzimazisa lumuzi njengensika yentuthuko yelizwe, njalo kuthuthukisa osomabhizimusi bakuleli, ikakhulu labo ababathengisa ezokudla lendawo zokuhlala.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili zikhonona ngeholo eliphansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ukhala ezimathonsi kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okwaziswe lugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority namuhla. Ingcwethi zithi lokhu kutsho ukuba impatalo yokugada imijova lamabhasi layo izakhuphuka. Ilita yepetulo ikhwele isuka kumadola eZimbabwe yaphezu kwamakhulu ayisithupha $623 yaya kumakhulu edlula ayisithupha lengxenye $659.80. Idizili yona ikhwele isuka ku-$661.73 yaya ku-$669.62. IZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi iphoqwa isimo ngoba intengo yamafutha ikhuphuka emkambo womhlaba mihla ngemihla. Izisebenzi zikahulumende sezazise umqhatshi wazo ukuthi zizakhalala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili zikhonona phezu kweholo eliphansi, lanxa nje uhulumende ethembise ukuzengezelela iholo ngesilinganiso sokuphethwe kabili i-100%. Kubika uMavis Gama.
Lokho kumunyethwe encwadini elotshelwe umphathintambo ogatsha olubona ngezisebenzi zikahulumende kanye lenhlalakahle kaZulu. Iqondiswe njalo kolwezemali labe-Health Services Board, yasayinwa iziphathamandla zenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende ezine ezikumanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU, lezi ngezigoqela eye-Public Service Association, PSA, the Federation of Zimbabwe Educators Union, FOZEU, Federation of Educators Union of Zimbabwe, FEUZ, the NSS Federation of Zimbabwe, NAFOZ, lapho izisebenzi zikubeke sobala ukuba zikubone kufanele zithathe leli nyathelo ngemva kokuba zithenjiswa kokuphela edabeni lokutholiswa kwazo imali engaziphilisa ye-cost of living adjustment, zisithi laleyo ezayiphiwayo ingasatsho lutho. Zithi kunje isifika ku-$114,000 Zimbabwe dollars, imali yokuthi umuntu anelise ukuthenga okudingakalayo ngenyanga, i-bread basket, ikanti uhulumende yena wanikeza isebenzi zakhe esukela ku 36,000 Zimbabwe dollars kulo othola iholo eliphansi. Umkhokheli wenye yenhlanganiso ezikumanyano wenhlanganiso ezilwela izisebenzi zikahulumende yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ZCP-STU, eyeZimbabwe National Educators Union ZINEU, umnumzana Moven Dube, ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuthi bathathe leli nyathelo lokulobela umqhatshi.
Ngakho izisebenzi zonke zimelelwe ngama-associations nama-unions awo, zonke zihlangene zayenza isivumelana ngemva kwemizamo yonke eyenziweyo ukuthi i-government izwisise isimo izisebenzi zayo eseziphakathi kwazo esezithwele ubunzima ngayo. Ngokunjalo sokufike lapha esigabeni sokuthi sinike i-government i-14 days ezokuthi ithi respond ku-situation abantu abaphakathi kwayo ukuze isebenzi ziyenelise ukuqhubekela phambili zisebenza zibone impela ezikusebenzelayo.
Uqhubekele phambili uDube elandisa ngenyathelo elizothathwa izisebenzi zikahulumende ma engasaphendulanga lokho abakhala ngakho.
Kodwa nxa i-14 days ingadlula i-government ingayenzanga lutho, akusela enye indlela okabe sokusele ukuthi izisebenzi zonke ezingaphansi kwa-government zizaphosela phansi amajogwe zihlale phansi kuze kuyefika lapho i-government khona ezatshengisela ukuthi izimisele ukuthi incedise izisebenzi zithole umholo ozaziphilisa, zithole umholo ozayenza ukuthi badle, bagqoke, bafundise abantwana, bahambe ezikolo, bayenelise ukuhlala ezindlini eziqondileyo.
Unobhala jikelele enhlanganisweni elwela ilungelo lezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Singazi ukuthi le indaba izaphutsha njani, kodwa lilungelo lezisebenzi zonke nje ukuthi zekele umsebenzi nxa zingathakazeleli ezikunikwayo. Sibona ngani ngelaba abakhokhela inhlanganiso eziku public service balandela ke umthetho lilungelo lawo, nxa kuyikho abakuthunyiweyo, nxa kuyikho njalo okufunwa ngama members, benza into ekahle ukuthi ke bekele umsebenzi ngoba phela bayakhonona kusemthethweni njalo ukuthi bekhonone.
Ukhuthaza uhulumende umoyo ukuba ayilungisise lindaba yokukhonona kwezisebenzi zakhe iphele kokuphela.
Sibone ngani umqhatshi katshenise i-seriousness. Sibone ngani nje uthatha nje i-collective bargaining kumbe ukubambanisa inkulumo lezisebenzi zakhe. Ukuthathaze akakuqakathekisi indlela esibona ngayo. Kanti ke nxa sikhangela ukudula okwenzakalayo emashophu ama-services akhona, konke kufuna imali, imali yangkhona etholayo izisebenzi ke inlutshwana. Yikho sibona izisebenzi zixokozela ngendlela enje.
Kwasekelwa ngumnumzana Silas Mthombeni, isakhamuzi sakoBulawayo.
Siyavumelana lakho, siyabasupporta njalo. Loba nje lathi siyakwazi ukuthi kuzasibetha lapho sesifuna ama-services abo lapha lalaphayana. Kodwa hayi, mabayenze lokho ababona kungani kuzabanceda. Siyavumelana lakho thina. Iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu, alibasi ndawo, abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende.
Umphathintambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende lelihlala kahle kaZulu, umnumzana Paul Mavima, utshele iStudio 7 ukuthi kuzoqhutshwa umhlangano ngomvulo phakathi kwezisebenzi zikahulumende lomqhatshi wazo, esithi ngoba uhulumende eqakathekisa ingxoxo lezisebenzi zakhe. Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eyeZimbabwe Nurses Association, umnumzana Enoki Dongo, uhlezi esethesa uhulumende umlandu wokungafuni ukuxoxisana lezisebenzi zakhe isikhathi sasekhona kungakabi lo monakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zeGwanda sezamukele ngemibono etshiyeneyo inyathelo elithethwe luhlangothi olubona ngomsebenzi wokutholisa uZulu amanzi olwezinwa elokubuyisela lumsebenzi ezandleni zikamasipala weGwanda lowe Beitbridge. lanxa iningi lisamukela lelinyathelo kulabanye abathi umasipala kasoze enelise ukuqhuba lomsebenzi ngemfanelo ngoba ehlezi ebhekane lodubo lokusilela kwemali. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Umasipala weGwanda seleminyaka engamathumi amabili lanhlanu elwisa ukuhluthuna amandla okuzihlambulela amanzi awathathelwa izinwa. NgoLwesithathu umphathintambo wezamanzi uMnumzana Encas Masuka uphe umasipala weGwanda leBeitbridge amandla okuzihlambululela amanzi obengumsebenzi wezinwa. UNkosikazi Duduzile Masilela oyisakhamuzi sesipiskop North eGwanda uthi ukhangelela ukuthi imbadalo yamanzi yehle kulandela lesi sivumelwano.
Sinokujabula kakhulu njengezakhamuzi zeGwanda ukuthi sibe saphiwa iplant. Kumele ukuthi umunisipala weGwanda njengoba wayesithi amanzi aduriswa ukuthi izinwa yiwe wawandileyo bathenga i-raw water duri. Khathesi wasezi basathenga izinwa lawo manzi. Khangelela ukuthi intengo yamanzi yehle iGwanda ibiduro kodlula amadorobho amaningi amanzi. Njalo amanzi siwathole ngaso sonke isikhathi ayikhona ukuthi siwaswele.
UMnumzana Methuseli Moyo ongunobhala wenhlanganiso yabahlali beGwanda eGwanda United Residents Association uthi lihle lelinyathelo kodwa kamthembi umasipala wakhe.
Kona kulisehlangano esihle kakhulu ukuthi sesithethe amanzi njengeGwanda kodwa asazi ukuthi kusazolunga kumbe kusazokuba wese ngoba nqobo siba yi-municipality e-prioritizer ukuthenga izimota kule service delivery akunzima. Sesizabona ngakho but sizathe manje ukuthi kuzalunga amanzi sesizathola i-service delivery izaimprove.
Amazwi la agcizelelwe ngwayengumeya weGwanda uMnumzana Thande Kozinti Mkandla.
Ikhansili ilayo yini imali yokuthenga imithi yokuhlambulula amanzi? Imali yakhona bazayithatha ngapi? Kanti njalo futhi okunye kuthengwa nge-forex, bazayithatha ngapi imali yokubhadala leso sikwelede? Yikho ngibona lezinwa engxenye icinisile asibaphenini sibone ukuthi bazakwenza njani. Kuhle xa ukukhangela ukuthi ungajulisa umqondo zabona ukuthi kuzanika ikhansili umthwalo omkhulu.
Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi bazalwisa ukudonisa imali abayigqwele edazingadi zikahulumende kanye lezakhamizi yona efika 400 million RTGS.
Isikhwama sekhansela sikho sihle. The reality is we need to improve on our revenue collection so that we pay isikwelede sezino. The bulk of isikwelede sethu is owed by ama-government departments. So ingxenye kufanele kube le ndlela yona leyana yokuthi particular law principles kufanele kube yibo abaphushayo ukuthi hayi kodwa Mthuli Ncube treasury bhadalani nabantu la.
Uphinde wathi kabasoze bagijimela ukwehlisa imbadalo yamanzi bengakahlolisisi indleko ezidingakalayo. Okwamanje amanzi eGwanda biza idola elilodwa leMelika lamasenti angamashumi amabili $1.20 amalitha inkulungwane.
Soko siyithemba ukuthi ingxenye intengo izayehla but esi akulunganga ukuthi ngithi pre-empt sithi hayi sesizayehlisa amanzi. No, siyafisa ukubayehlisela amanzi sizasebenzela ukuthi kayehle kodwa kathesi asingatsho ukuthi zakhamizi amanzi azayehla. That would be very dangerous. Suicidal.
Umasipala wedolobho leGwanda layo samela bhadala izinwa imali ekweledayo engange 300 million RTGS. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Ngokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana le-COVID-19 emazweni achiyeneyo, inani lezethekeli endaweni zokuzilibazisa libikwa selisanda emhlabeni jikelele ngitsho laseZimbabwe. Abohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority bathi lomsebenzi ubusuyehlile kakhulu kwiminyaka emibili edluleyo kodwa kathesi usuqalisile ukuthuthuka ngezethekeli zaselizweni ezisuka kwezinye izigaba zisiya kwezinye ikakhulu endaweni ezifana leVictoria Falls, Kariba lakoBulawayo. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority esigabeni sakoBulawayo uNkosazana Nomvuyo Mathonsi ufakaza ngokuqonga kwenani lezethekeli kuleli dolobho kodwa ukhala njalo ngokuthi umqando oyembese ilizwe lonke lonyaka iwo osusiba inkinga.
Engikunanzelelayo kathesi ukuthi ama visitor attractions indawo zethu zokuvakatshelwa abantu abaya khona inani labo lehlile. Sithe sithi sizama ukuthi sikukhangelisise ukuthi ngakwe kwenziwa kuyini khonoko, sabona ukuthi hayi okwenza ukuthi ama figures ethu ehle likumqando, umqando lo esikhona esiphakathi kwawo kathesi wenza ukuthi ama numbers ethu athi decline. Sikunjalo noma nje kunjalo, kodwa we are just a bit consoled by the number of workshops esiba lawo lapha esigabeni sakithi. Ama-companies amaningi abuya sibili evela kwezinye indawo kwamanye amadorobhu belanda ukuzo-workshop lapha eBulawayo, belanda lokuzokwenza ama-conferences abo lapha koBulawayo. Inano lama-conferences have gone up, which is a consolation to us. We just hope ukuthi kuzaqhubeka kunjalo abantu besiza for workshopping. But akunanto engapheliyo, umqando uzadlula, sibakhangelele izivakatshi zethu, abe-domestic tourism, labavela ngaphandle kwelizwe, labavela kwamanye amadorobhu ukuthi babuye bazasivakatshela njalo.
Unkosazana Nomvuyo Mathonsi ngumqondisi wogatsha olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority esigabeni sakoBulawayo. Live Talk, The Connection lamuhla sixoxa labasakhulayo abaze eMelika ukuzeqhuba izifundo esiphathelane lobukhokheli phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izakhamizi zedolobheni le-Akron esigabeni se-Ohio khonapha eMelika zitshengisele ngobuningi ngesonto ngemva kokuphuma kumfanekiso owevidiyo oveza amapholisa edubula unsundu obengahlomanga uJayland Walker. Amapholisa athi bebemnakanela ubana nguye owake wadubula ekwenye imota ngaphambilini, ngakho-ke besesabela ukubana angabadubula njalo. Amapholisa wedolobheni eleDallas emangweni oweFort Worth esigabeni seTexas khonapha eMelika abika ukubana ulondoda obulele abantu ababili walimaza kakubi abane abagoqela amapholisa amathathu andubana azidubulelayo wasesifa. UPete Arredondo obengumqondisi wamapholisa esiqintini se-Uvalde esigabeni seTexas ebona ngezomvikela wezikolo kukhansili yalelo dolobho ubikwa esetshiye umsebenzi ngemva kokwehluleka kwamapholisa abekade sebenza phansi kwakhe ukuphatha kuhle isehlakalo sokudutshulwa kwabantwana besikolo lababalisi ababili mhlaka-24 kwenkwezi lonyaka. Kudutshulwe abantwana abalishumi lathoba ngemunye 19 kulesi sehlakalo. Iningi lezihambi zaseMelika ebezifisa ukuvakatshela izihlobo labangane ngekhefu lelanga likazibuse ele-4th of July namhlanje zizibone ziqeda isikhathi eside esilindweni zamandizanichina ilizwe lonke jikelele. Ezinye zazo zehluleka ukuqhubekela phambili ngohambo kwenxa yokumiswa kokuhamba kwendizanichina okwenziwe liningi lamankampani endizanichina okwenzakala elizweni jikelele. Umanyano wezokusebenzelana kwamanzwe angentshonalanga kwizwekazi labensundu kwezombusazwe lakwezenotho owe-Economic Community of West African States, ECOWAS, usuvumelene ukukhipha izijeziso zenotho ezazibekelwe eleMali leleBurkina Faso ngemva kokuba lawa mazwe elandele iziqondiso zokuletha ukuzenza kusimo sezombusazwe phakathi kweminyaka emibili. abantu bakwele Sudan baqhubekele phambili betshengisela ngokuyahlala phambi kwamahhofisi kahulumende esikoleni selolulizwe iKhartoum ngemva kokubulawa kwabantu abathoba munemunye ngolwesine olwedluleyo. Ikhansili yebutho ebusayo kulelo lizwe okwamanje ibikwa ingakhulumi lutho ngokubulawa kwalaba bantu. Inkulungwane ezimbili zamakholwa esikatoliki esikoleni somkhokheli wale inkonzo eseVatican kungabadabuka kwele Congo iningi labo abahlala eRome bamanyene loPope Francis enkonzweni ibemkhulekela ukubana enelise ukuhamba ukuyakwethekelela kwele Democratic Republic of Congo laseSouth Sudan. UPope Francis oleminyaka engamashumi athoba minembili lanhlanu yokuzalwa 85 ubikwa igcine ebanjwa ngamandla ukumisa uhambo lokwethekelela amazwe lawa ngoba ubengizwa kuhle. Kubikwa sokuqhamuke udubo lokuntula kwabobhejane abayingozi empilweni zabantu kwele Mozambique ngemva kokwanda kwalezi nyamazana ezazingasabonakali ngenxa yokuzingelwa ngabaphandakubana lomthetho ama-poachers. Inene lalezi nyamazana libikwa seliqongiswe yikulethwa kwazo zivela kwele South Africa emizameni yokwengeza inani lazo kwele Mozambique ukuze zikhanye izethekeli ngoba besezinyamalala kulelo lizwe.
Abikwa esekuzinga laphezulu amalungiselelo ombukiso waba kumsebenzi wezokwemba owe-mine entra obusuleminyaka emibili ungenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kubikwa sokulamankampani alikhulu lamachumi amane 140 athi azaphatheka kulumbukiso. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele.
Sikhangelele ababukisi lezivakashi eziningi kakhulu ukuthi zize kuthi gwaqa kulo naleli dolobhu mzomkhulu wakoBulawayo. Lokhu nje kuqakathekisa ekutheni kuzimazisa lumuzi njengensika yentuthuko yelizwe njalo kuthuthukisa osomabhizimusi bakuleli ikakhulu labo abathengisa ezokudla lendawo zokuhlala. Nxa uzulu esakhumbula Independence Day official ceremony iyenzakala kulona leli dolobho lakoBulawayo yaphanga yalandelwa umbukiso omkhulu wezamankampani akuleli la ngaphandle oweZimbabwe International Trade Fair. So sikhangelela ukuthi ababukisi abezokwemba ezokuthwala ezokulungisa bathi gwaqa futhi koBulawayo kungekudala kuwona kuyona linyanga.
UNdebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu.
Amalungiselelo ombukiso omkhulu wezokwemba i-mining ezokuthwala i-transport lezokulungisa i-engineering esithi thina i-mine entra aqhubekela phambili kahle kakhulu. Umbukiso lo uzakwenzakala mhlazimashumi amabili kusiya kumashumi amabili lambili kunyanga yonale ekaNtulikazi ngaphansi kwendikimba yethu explore, extract, expand towards sustainable mining value chains.
Abenkampani kahulumende eqondisa umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe eyeZimbabwe Tourism Authority woBulawayo bathi umbukiso owe-mine entra uzanceda kakhulu ukuthuthukisa inani lezethekeli lebhizimusi. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority woBulawayo unkosikazi Novio Mathonsi uchasisa ngezethekeli abazikhanyeleleyo.
Engikufisayo ukuthi bengabukisi kuphela kuphelele khona phana ezethu ITF bazinike amathuba okuthi baphume ngemva kokuba sebeqedile ukubukisa baphume bayivakatshela endaweni zethu zokuvakatshela ezinjengabo omatopo nje lakhona apha edrobheni kule trail within town bayakwanisa ukuthi lakho futhi bachitha isizungu bebhodabhoda bebukela lezi zindawo obasilika isiteji sikababa unkomo lama-historic buildings akhona around the city.
Umbuki umbukiso owemine entra umanyanisa abakumsebenzi labamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa enguye ozavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba owemine entra wobulawayo oqala mhlaka 20 Ntulikazi usiyaphela mhlaka 22. Amankampani adlula ikhulu lamachumi amane 140 asephuthile ukubhalisela ukubukisa lonyaka. Abeza kulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa lawo asephuthile ukubhalisela ukubukisa kuMine Entra 2022. Ingcwethi zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheleni eleZimbabwe imali yakwamanye amazwe kanye lokuphathisa intuthuko yezomnotho ngezuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu uqhubeka ekhumbula iqhawe lesizwe uDr. Joshua Mqabuko Nkomo ngendlela ezehlukeneyo. UNkomo wabhubha mhlaka 1 kulinyanga ngo-1999. Kule micimbi yokumkhumbula elokhe iqhubeka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. I-Studio 7 ibe lethuba lokuba komunye umcimbi lapho imbongi uDesire Moyoxide ethule khona inkondlo ehaya uNkomo.
July 1, 1999. Njeke ngiluxolele loliya suku lomnyama, kodwa mhlawumbe uphumule uGeneral Joshi, ngoba la kukoga choko.
Ikungithi, shabalam, kongondi shabalam. Ikungithi, shabalam, kongondi shabalam.
Mafugufugu, Nkabuko, Joshua, General Josh, sowedlula kanyongolo, kahle singadunga ulwandle olubomvu. Ngoba lathi sidinga ukuchapha, lufare sibuye, usiphikisa sigqoke zethu. Njengoba wasitshiya besihanqile Joshua, baze lemphako lempahla lemula basasuki. Lokho bethekho besihanqile, asazi mdala kumbe sizasila. Lala nkunzi mavava, wena wali ukudla amathe ezintsha. Lamhlanje amathe ezintsha are the only food available. Izinje ezigobhoza zigxozela umathe sezizaliso dade wethu banyelezo bhova babadlwane sezingabakhwenyana ezinye sezingabazukulu sinjengoba nje sinje nje lamhlanje siqumbe amathe ezintsha. Lala mdala ungavuki futhi, lala rabatsasi sekonakala sekwaxhwala yekela. Sesilinde nje amasalamusi emvelo, fair fair, la uyazi Mqabuko, njengoba la walala usazi ubonile. Le poison yaginywayo siyaphenduka ama-vitamins in their bodies. Ziyakhala kwelikamthwakazi mdala. Siphosha ubomvu sigavuqweqwa inhliziyo ziyopha. Wasitshiya besihanqile asazi kumbe sizasila, kodwa iningi selafa. Ezamadlozi sezahlatshwa zadliwa bazivenga bezimkhwabha ngaze sithi zi zimbindaba mdala. General Josh, you taught us nationalism, you taught us patriotism, you taught us to be a people together, but all of this failed you, Dada. Nationalism failed you, patriotism failed you, the people failed you, and 23 years later, I am still failing you. Akasekho Mgabe, akasekho Tsvangirai, onka lomtsika labo John, olisabe labo Kaisa, labo sebahamba, kwasala kunje.
Siyabonga imbonga enkulu uDesire Moyoxide kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.